zivukani laba lamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe esizelizweni leCanada. Akuthi ngizuthi ndobani khona becingwane sabona mfowethu.
Yebo mfowethu, kunjani mfowethu? Lapha okhuluma lo Fortune Moyo.
Yebo Moyo, kunjani?
Hayi ngiphilile mfowethu, amachaza kuphela kodwa hayi ngigcine saka.
Hayi kunjalo-ke, udabuka ngaphi empilweni?
Yamna mfowethu, ngiphume eCholocho, eCholocho kwamagotsha abazi eCholocho Center. Kanye kofa.
Wafika nini kona pe Canada?
Wele Canada ngafika ngo 2001.
Mhm. Wawudingani?
Eh mfethu, ukuhamba ngamazwe ngamazwe ngidinga ukufunda ukuthi ngiqhubeke ngezifundo mfethu. Lam kwenze ukuthi ngithole lawo ma degree ngibuyele kwelakithi eZimbabwe ukuthi ngiyethuthukisa lam.
Yes,
ngizwe lakithi.
Ngathi kwamanje ke ubaba umoya wenzani empilweni?
Ya mina electrician mfowethu, ngenza ama logic controls, diagnostics controls and pneumatics. Ngiyakhava nje izinto ezingenala lamagetsi kuvesa nxa abantu bakithi bemazi ukusebenza ezesa.
Aha, singathi yikho vele okufundelayo khonokho.
Yikho lokhu engakufundelayo mfowethu.
Uyakuvele senzani?
Yime engabe ngikulungisa, ngihlola nxa kuba lenkinga, yime engikulungisayo konke lokhu.
Singathi ukhangelele vele zomlilo kagetsi lapho ukuthi ubuya nendlela yini.
Yikho kanye mfowethu.
Ye, so-ke ubaba umoyo ulabantwana yini khonapho eCanada? Uphila njani kodwa?
Ah mfowethu, ngilabantwana ababili, uJasa ule 21, uSisinyana ule 9. Babili nje abantwana labo lapha mfowethu.
Kuyasebenzeka kodwa kuyatholakala kuyimadla namhla.
Hayi khona kuyatholakala mfowethu, okuyimali kwakhona akufani kodwa hayi kungconywana.
Yes, ngathi nxa sukhangele impilo yakho sikulibona ngazani ufisa ukuthi kwenzakaleni ukuze kuguquke kulalokho okwenzayo khona manje.
Yazi mfowethu, isifiso sami kakhulukazi ngesokuthi ngibone ilizwe lakithi kusiba lempumelelo, abantu bathole ukudla, bathole ukwelashwa ezibhedlela, sibuyele emasikweni ethu obuntu. Kengifisa kakhulu le.
Manje kungabuya njani khonokho ngokusho kwakho?
Kufuze sihlanganise amakhanda abasekhaya nalaba abase kwamanye amazwe atshiyeneyo. Sihlanganise amakhanda sikunanzelele ukuba ilizwe lethu lilenotho emangalisayo ukuthi singahlanganisa amakhanda singezinto eziyizimanga lathi sikhuphule ilizwe lethu.
Awu bonke insizwa kwethu, singathi-ke kuvalelisa abalaleli khonapho.
Ngithi kuba fowethu labodade wethu, sizame ngezinye indlela ukuthi siphathise elakithi lathi siqhubeke ngobuntu bethu ngamasiko wethu emazweni lapha kulobu nzima obuningi kakhulu, kodwa ekhaya kulethi ukujabulisa le mpilo ende. Ngokubambana sonke hhayi bafowethu, ngibona kungalunga singaba le njongo efanayo nje enye. Ngiyabonga bafowethu.
Hayi lathi sibonge kakhulu-ke, ungathinela kusasa mfoka moyo.
Hhayi kulungile mfowethu, inkosi ibusise.
Hayi lawo kube njalo baba.